Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uNeville Mtswangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye nophethe uhlangothi lukarhulumente olubona ngezabesifazana namhla walelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ole-UNICEF lubikwa ludinga ukubuthanisa izigidi eziphezu kwama-92 zamadola emelika, $84.9 million, yokuthengela eleZimbabwe ukudla. Abantu kwele melika kabalandaba ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazambotela kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. UNeville Mtswangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukarhulumente olubona ngabesifazana namhla walelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngumantshi eHarare. UNeville owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali ongekho emthethweni lababili ababotshwe labo ngeviki ephelileyo abathi umnumzana Simbarashe Tichangana lo-Ellis Machachani bamiswe phambi komthethwandaba kumkamantshi uDennis Mangosi namhla. Abathathu laba batholakale benemitshina yokutshintsha imali, amakadi amaningi amabhanga lokunye okuveza ukuba bebetshintsha imali ngodlu. Baliphika icala leli. UNeville wetheswa njalo icala lokusebenzisa imininingwana ye-Starlink ongekho emthethweni. Bakhangelwe ukuba bazabuyela emthethwandaba mhlaka 13 Nkwenkwezi. Uyise kaNeville ngumnumzana Chris Mtswangwa wesikhulumeli sebandla leZANU-PF kuthi njalo unina ngophethe uhlangothi lukarhulumente olwesifazana unkosikazi Monitor Mtswangwa. Abazali bathi badla amalahle ngodaba lolu besithi kukhanya ngani ukubotshwa kukaNeville kulezombusazwe. Abakurhulumente bayadla ukukhuluma ngodaba lolu. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo sixhume umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlanganiswa ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ye, kungaba kuliqiniso ngaphela sibe kwazi impi ezenziwa yiZANU-PF, kodwa mina engifuna ukuthi ukubotshwa kwajaha lo angikhona ukuthi uyenza enye into vele engenziwa ngomuntu wonke. Lapha siyacabanga ukuthi uHendrietta Roshaya wabotshwa e-2013 igolide wasekhululwa le enkantolo. Lokhu nje uphongwethusela ukutshengisela nje ukuthi siyabopha abantu abezanu nxa sesilibopha la lingabokhalakhala. Ikwethusela nje lokhu akulalutho akulacala la.
Ye, nxa sikhangela kodwa-ke abazali nxa sebekhala kangaka becabangele zombusazo kungabe kukhona yini esingakuboniyo dina?
Esivele sikwazi yikuthi kwakuvele ungathi kuvele kulo ukuxabana phakathi kwakheni uChristopher Mtshanga umnankagwa bahantshwa njengomuntu yakani umsebenzi exotshwa le nkulumo zakhe azikhulumayo mayelana lamagorilla yama-veterans. Uja uMtshanga vele yena umuntu othanda ukukhuluma, kodwa ngingazi ukuthi okwakhathesi kungaba kulenye ingxabano ekhona. Siyazi nje ukuthi kulezi gabagaba eziningi-ningi kwizanu, kodwa akungeke kusethuse ukuthi kungathi kulokuxabana lapha emzini weZANU-PF.
Ye, kodwa baningi kanganani abantu ababondabonda imali ngendlela leyi okuthiwa ujaha lo uyayenza?
Ngimtshele mfowethu uZulu wonke engimaziyo abantu abaningi abazuza ama-US dollar nxa befuna ukuthenga impahla ngemali yalapha bayathengisa. Lokho nje angikhole ukuthi uyenze into engenziwa ngabantu abaningi bona, ngoba zona izikhulu zakunezizanu-PF ngoba imali bayithatha umuntu kazana nje emgwaqweni kasuza azuze imali eningi. So sitsho ukuthi khona vele bona bavele bajayele ukwenza engxenye owakhathi sibehlule ukubhadalana yini kumbe baxabanani. Kodwa yikho bengisithi mina ngikhole icala lenzileyo icala elingethusa ukuthi abantu abaningabakwenzi khona.
Ye, siyabona njalo bekuthiwa namhlanje kuyangena izigi $20 kambe kungabe ngele yini kumbe alikayibona.
Thina lapho esithenga khona ezitolo lezi ezinjengabo Pick n Pay sithenga ema-tuck shop besibona nje owakhathesi nje sisabona i-10 zig i-20 asikayiboni. Nxa izaphutsha nje izaphutsha ngenxa yokusasa ekuseni kodwa owakhathesi nje sisijayele yona i-10 lo ebiloki bhodabhoda.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Sixoxela eseHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ole-UNICEF lubikwa ukuba ludinga ngamehlo abomvu ukubuthanisa izigidi eziphezu kwamajumi athoba memili zamadola emelika $84.9 million eyokuncedisa ekuthengeni ukudla kwabantwana kanye labomama baseZimbabwe ababhekane lodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu ngenxa yesikhudumezi ese-El Nino esiledwa yokugudumala komumo womkhathi. Abe-UNICEF bathi lolu ncedo lunganceda ukuhlenga abantu abaphezu kwesigidi ababhekane lendlala. Lokhu kwethulwe ngumeli we-UNICEF eZimbabwe uDokotela Nicholas Alupia esithi udubo lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo ungatholi ukudla okwakha umzimba sokudala imikhuhlane efana lowe-malnutrition yesigudo ebantwaneni kweleZimbabwe. Isicelo sabe-UNICEF lesi phansi kohlelo lokusebenzelana lenhlanganiso ezijene zamazwe omhlaba ekuphathiseni kohulumende bamazwe abhekane lodubo lwesikhudumezi se-El Nino. Ugatsha olubona ngezabatsha kuhulumende weZimbabwe ole-Youth Development, Development and Vocational Training luqalile namhla ukwamukela izicelo zalabo abafisa ukubhalisa ukungena kuhlelo lwabasakhulayo ole-National Youth Service. Abogatsha lolu bathi labo abafisa ukungena kuhlelo lolu kumele base incwadi zabo emahofisini aduzane labo ezabelweni zonke zelizwe. Umphathintambo walolu gatsha umnumzana Tino Machakaire waziswe ukuthi lolu hlelo luzasungulwa ngokubhalisa abasakhulayo abangamakhulu ayisikhombisa lengxenye 715. Imizamo yeStudio 7 ukukhulumisana loMachakaire kumbe isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Ramson Mazamba ngalolu daba kwehlule ngoba bonke bobabili bebengadophi incingo zabo. Osakhulayo weZanu PF uPeter Matangi yena uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi luzaphathisa kakhulu abasakhulayo ukuba befunde ngendima okumele bayidlale kuntuthuko yomnotho welizwe leZimbabwe ukuze labo baphatheke kuziqondiso zohlelo lukahulumende lokuthuthukisa ilizwe olevision 2030. Kodwa osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Takuzwa Ngadziwore yena uthi uyalisola kakhulu lolu hlelo esithi bona njengabasakhulayo bafuna inhlelo ezadala ukuthi bathole imisebenzi yokuzinakekela, ukusungula amabhizimisi lokunye. Sibe lethuba lokuxoxisana losakhulayo ongasekeli bandla lezombusazwe umnumzana Wakhiwe Phuthi.
Engikubonayo mina ngohlelo lwe-National Youth Service ukuthi asohlelo olubi, kodwa esikucelayo ukuthi uhulumende angaluthathi lube luhlelo oluzagcina solungani luphathelane ngezombusazwe. Uhlelo lolu kalube ukuthi abantu abajoyinayo babe bethanda enhliziyweni zabo, abantu kabangafakwa ngenkani.
Lo-ke okhetha ukungangeni uhlelo lolu olwe-National Youth Service likhuthaza ukuthi kwenziweni lina njengabatsha?
Kungathiwa lo ongakhethanga ukungena kulolu hlelo kube sokungani umuntu ongasela mathuba okuqhatshwa elizweni. Akube kuyikuthi lo ongenayo azingenele ngokuthanda kwakhe. Lo ongangenanga laye kungabi yinto embi ukungajoyini kwakhe i-National Youth Service. Abantu kababe nelungelo lokuzikhethela.
Ngali sithi lina njengontanga lolu hlelo alumelanga lusetshenziswe kwezombusazwe. Liyabe lisichoni sibisibili.
Uhlelo lwesicelo lungasetshenziswa kwezombusazwe njengesakubonayo kulolu lwalukhona kuqala. Abantu abaningi abahamba kulolu hlelo basebebizwa ngokuthi ngama-border gaze, sebeyimilitia ezanu besetshenziswa kudlakela ikakhulu kwezombusazwe. Beyimilitia. So sicela ukuthi ma uhlelo lohulumende elufaka lube luhlelo lokuthi umuntu uzingenela ngentando yakhe, umuntu angaphoqwa ukwenza ezinye izinto ngenxa yalolu hlelo.
Kuyini okunye elikukhangeleleyo njengabasakhulayo ngohlelo lolu olwe-National Youth Service?
Lube luhlelo oluzafundisa abantu izindlela zokuziphilisa. Abantu abangena kulolu hlelo bafundisa izindlela zokuziphilisa. Abanye umbe ngabafunda ukubaza, abanye umbe ngabafunda ukupheka, abanye ngabafunda ukuthunga. Abantu bethi uma bephuma kulolu hlelo sebesazi ukuthi babe nento abayenzayo empilweni ukuze baziphilise babe ngabantu abangcono. Kodwa hayikhona ukuthi lube yinto nje iwephoni, lube yimbe isikhali sezombusazwe njengalokhu kwakusenziwa ngu-border gaze.
Umnumzana Wakhiwe Phuthi ngosakhulayo ongasekeli bandla lezombusazwe odabuka eMatobo esabelweni seMatabeleland South. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu behlolwe umkhuhlane wokuvaleka isifuba obizwa ngokuthi asthma. Umkhuhlane lo ulakho ukudalwa zimpoko, uthuli, intuthu lokuba semulini, ulakho njalo ukuhlasela umuntu engazi ukuba ulawo. Abalomkhuhlane lo lalabo abalabantwana abazalwa belayo bathi ubathonise nzima ikakhulu ngesikhathi samakhaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emazweni omhlaba eye-World Health Organization ithi abantu abangaba izigidi esingaphezu kwamakhulu amathathu 339 million emhlabeni jikelele balomkhuhlane wokuvaleka isifuba owe-asthma, njalo ngomnyaka ozayo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezingamakhulu amane loba ukwedlula. EleZimbabwe libika likusibanga sokungamachumi amabili kuluhlu lwenani ababhekane lodubo lwalomkhuhlane we-asthma emazweni womhlaba. I-asthma ikuzinga lechumi lambili, njalo umuntu ulakho ukuba lomkhuhlane lo engakwazi ngoba izibonakaliso zawo zinzima ukunanzeleleka. Wabulala abantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye i-1531 ngomnyaka ka-2020 eZimbabwe. Akwaziwa ukuba wabulala abangaki kusukela ngaleso sikhathi kuze kube lamuhla. Udokotela Edwin Sibanda Mzingwane ongumqondisi wezempilakahle kobulawayo uthi kumele umuntu wonke ahlolwe umkhuhlane lo ikakhulu ngesikhathi samakhaza.
Kufanele kuqakathekile kubo bonke abalawo umkhuhlane, laba labantwana abacabangela ukuthi bangabe belawo ukuthi bayehlolwa kutholakala ukuthi ukhona kumbe kawukho, njalo welapheka kanjani. Bona ngathi nalawo nje abantu bangancediseka baphile impilo epheleleyo, ngoba abantu bagcina bengasayi emisebenzini kumbe bengasayi ezikolweni.
Usibanda Mzingwane uqhubeke echasisa izibonelo zomkhuhlanelo.
Lokuqubuka inkomo ngoba kuyabe kusesikhumbeni somuntu, iphinde ifanele lamehlo abomvu alumayo kumbe ukuthimula kakhulu ekuseni kumbe ukugcwalelana emakhaleni okunjengenkankili. Ukwelapha kwesikhiwa asinawo umuthi ohle uqede kawabi kanye lo mkhuhlane. Esikwenzayo nje yilokhana kuthiwa yi-control, sibe nje sithi sikuphe umuthi uvuleke esifubeni wenelise ukuphefumula.
Abahlaselwe ngumkhuhlane we-asthma bathi ubathwalise nzima. Isakhamuzi saseNkayi unkosikazi Nokuthaba Ncube ngomunye wabakhala ngawo.
Episode 1 yiyo engiphila ngayo enginathayo, hhayi njengoba kathesi kunje nje sokuqala ukugodola kuyangihlupha, kuyaphongaukufika nje uthi ngikhwehlele 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 kokuphela kokuphela ngikhwehlele kokuphela kokuphela sibili ngikhube sengikhudumeza amanzi natha amanzi atshisayo hayi kungathi ukuthi but vele ngiphila ngamaphilisi kuthiwa i-Exton iwa amaphilisi engiphila ngawo for i-asim angisabona ukuthi iyaphela ngiphila nje njalo ngomkhuhlane wonalo ngithwalisenzima okunye okumangalisayo kwesi sikhathi nje niyakwenye abalezinto ezingathi ziyanuka kuyandihlasela
unkosikazi Agnes Mdlovu owakhele ekhezi uthi ingane yakhe yabulawa yi-asma
lo mntanami wabulawa yi-asima wafa waphuza ukuzuzi i-treatment waze wagcina isifa waphuza ukuya esibhedlela yikho kaselaphekanga wagcina imbulali asimale
unkosikazi Nesimo Dube odabuka eGwanda olomntwana olesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo uthi ingane yakhe iphefumula nzima ngenxa ye-asma Emhlabeni jikelele eZimbabwe likuzinga lesine lamazwe alabantu abalesifo se-asma. Iningi linatha amaphilisi okuthiwa yi-Prozdone leminye ehotshwa ngomlomo ebizwa ngokuthi ngama-inhalers lapho umuntu esezizwa esehluleka ukuphefumula kuhle. Kusanda kunanzwa usuku olwe-World Asthma Day obuhamba ngendikimba ethi Asthma Education Empowers ekhuthaza imfundiso lokusabalaliswa kolwazi kuZulu ngomkhuhlanelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezibhatalele le Melika, abantu kwele Melika abalandaba kangako ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazamvotela kukhetho uzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa abacubungula ezombusazwe bathi uzenqoba kukhetho oluzayo ulakho ukusebenza nzima ekuthuleni okufiswa ngele Amerika kuzwekazi le-Afrika elithuthuka kwamagama njalo elabantu abedlula kancane ibhiliyoni 1.2 billion. Udaba lolu lulotshwe ngu-Anita Powell we-VOA. Izwekazi le-Afrika kalizimelanga lodwa, lilembali ejulileyo okuningi okwenziwayo njalo lamasiko atshiyeneyo. Loba libhekane lobuzima izwekazi leli njalo lingatsho lutho kwabanye abantu kwele Melika, uzanqoba kukhetho oluzayo phakathi kukamongameli Joe Biden okubandla lama-Democrats, lwayengumongameli uMnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans, kuzamele abe lenhlelo ezicacileyo ezokudlelana lezwekazi le-Afrika. Incwadi zithi uTrump wayedlelana kubi kakhulu lwezwekazi leli alithuka ngamazwi angeke akhulunywa emphakathini. UMichael Walsh ngomunye wabacubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Foreign Policy Research Institute.
I mean, he used famously this expletive to refer to a number of countries in Africa, and then he pursued a strategy and a policy that was really focused on
wasebenzisa inhlamba engakhulumekiyo esethula amazwi akhe ngezwekazi le-Afrika. Wazama njalo ukuba lenhlelo ezazikhangelane lezomvikela lokunye okuphuthumayo ezama ukukuvimba kodwa kulutshane kakhulu ayefuna kwenziwe.
There really wasn't a larger grand strategy.
UBiden yena uzama ngamandla wonke ukuba elemelika lidlelane kahle lezwekazi le-Afrika loba nje konke lokhu kuqanjulwe yimizamo yakhe yokulwisana lele Russia ukuba lingagxili impande kuzwekazi leli ngapha esekela ele Israel elihlasela eGaza. UCameron Hudson ukunhlanganiso ye-Center for Strategic and International Studies.
I think Africans are also looking well beyond our policies in Africa, looking at the war in the Middle East, the war in
Ngibona engani abantu kuzwekazi le-Afrika bakhangele okuningi okugoqela impi kuzwekazi le-Middle East eGaza okwenziwa ngele Melika kwele Israel lemizamo yokuvimba ukuba izwekazi leli lingadlelanile le-Russia. Ngibona engani bayakusola kakhulu okwenziwa ngohulumende ka-Biden emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenza ele Melika lingabi labangane abaningi kuzwekazi le-Afrika.
To engage in relations with Russia So I think they're seeing a certain degree of hypocrisy.
Nokungokunye owavezwa ngele South Africa elathi ele Israel lephula isinqumo sokuvikela uZulu esi United Nations Genocide Convention lagcina liphanyeka udaba lolu emthethwandaba omkhulu wenhlanganiso le. Uhulumende kaBiden wakulaphulela kajana lokhu ebuzwa ngakho ngumsakazo weVoice of America. Umireti Mabhuluku yingcwethi kokwenzakala eGibhithe ekuhlangothi lwe-Horn of Africa kwinhlanganiso ye-Middle East Institute.
You're going to need that credibility because at one point someone is going to say, another superpower is going to step in and say, right, I am not being preferential.
Kumele ube nokuthembeka ngoba kuzafika isinye isikhathi lapho omunye umuntu ozabuya angene athi gala bandlululo. Umuntu lo uza kuthikala ndaba lokwephulwa kwelungelo loluntu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lokho kuzabangela ukuthi ngizizwe sengingcono.
Care about human rights in any part of the world and therefore at least that makes me better.
Sen uthi umongameli omutsha wakwele Melika uzabhekana lokuningi okuhluphayo lokuqakathekiswa lizwekazi le-Afrika.
I think that any new American president is going to have to grapple with the declining influence that Washington has.
Ngibona engani umongameli omutsha uzabhekana lokuningi ngesikhathi lisiya phansi izinga lokudlelana kwele Melika lezwekazi le-Afrika njalo nokufiswa yizwekazi le-Afrika okuhambelana namalungelo lokunye okufuna ngabantu abakhuluma lizwi linye.
Privileges and speaking increasingly with one voice.
Ziningi indlela abangakuguqula lokhu okugoqela okunye abangakwenzi kahle. Ababili laba bake bathuma amakhosikazi abo kwele Kenya, eNamibia, eGibhithe leMalawi. UBiden wakwathuma njalo umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris kwele Ghana. Kodwa ababili laba kabakaze behambe kuzwekazi le-Afrika. Udaba lolu lilethulelwe ngu-Anita Powell we-Voice of America. Ikomiti yePhalamende ebona ngokuphathiswa kukaZulu namhlanje iqale imihlangano yokuzwa imibono kaZulu ngomthetho wabakhubazekileyo we-Persons with Disabilities Bill. Imihlangano leyo izaqhutshwa okweviki yonke ezigabeni zonke zelizwe njalo iqale eNkayi laseMtare. Okunye okuminyethwe kulo mthetho kugoqela ikhomishini elwela amalungelo abakhubazekileyo kanye lesikhwama sokuphathisa abakhubezekileyo. Uhlaziya lolu daba udaba kaNcube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo abakhubezekileyo ukukhela inhlanganiso ye-Science of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Abantu abaningi abakhubazekileyo bawamukela kakhulu ngoba singakhangela ihistory yebhili le sikhangela ukuthi i-last amendment eyayenzakalayo kumbe ekutshintshweni kwamaphepha wayenzakala ngo-1996. So sokulesikhathi eside abantu lokho bemelele saba le-constitution ka-2013 saphinda futhi sasayina umthetho we-United Nations owe-convention of on the rights of persons with disabilities.
Kulo daba lwe-commission ekhangelele ukuthi ibe ibunjwa ilo mthetho ikhomishini le ubona sengathi izaphathisa na ekuthuthukiseni amalungelo abakhubazekileyo eZimbabwe.
Ya, ikhomishini ukhanya iyinto efunakalayo njalo iyinto eyamukelekileyo kakhulu phakathi kwabantu. Kodwa nxa sesikhangela inhlelo ezenziweyo ngama-organization achiyetshiyeneyo abakhubazekileyo, nxa sikhangele ikhomishini abantu bafuna ukuthi ikhomishini le ingabi lama-civil servants njalo ibe ikhomishini ezimeleyo. Xa singakhangela uchapter 12 we-constitution yeZimbabwe uletha amakhomishini anjengabo Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Gender Commission. So ifeeling yabantu abaningi ukuthi ngabe kuyayenza ukuthi i-disability commission yona leyo ebunjwayo ibe layo i-chapter 12 commission.
Olunye njalo udaba olukubhilile oludaba lwe-disability fund, ngombono wakho isikhwama lesi ubona ngathi singaphathisa na?
Thina nxa likhumbula njengenhlanganiso sike sayenza ama-inclusive budget now project. Sibona ukuthi i-disability responsive budgeting kumbe i-budgeting, i-national budgeting ekhangelalene labantu abakhubazekileyo.
Lo ngunkosazana Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo ukukhokhela inhlanganiso ye-Science of Hope Trust bese cungeni lo Tabo Kancube we Studio 7. Sokwesikhathi sabantu weZimbabwe.
Studio 7 unjani bonke labalaleli. Hayi, lapha ngifuna ukukhuza abantu bemandebeleni ukuthi abayeke ukuba abathengisi, abayeke ukuba abathengisi bedingisa ilizwe. Sabona indaba iqalela kulokhu Zenini kuBheti Mpofu wathengisa ilizwe. Siyamazwi ukuyazakala la wathengisa ilizwe, kwabuya uThokozani Khuphe wathengisa MDC, kwabuya futhi weShwencube wathengisa MDC futhi. Namhlanje sesibona lokho okusengezo sijabanga sokuthengisa ama elections kuzanu PF. Awula muntu uzambone ukulandela wena sengezwe chabango uzalandela izanu PF uThokozani Khuphe lalo uNcube lo weshwen Ncube kuphela ithengisi.
Studio 7 yabonga siyayizwa indaba yonke ekhulunywa but silohlupho olukhulu lapha eThokozo kuthi silalo likhulu lapha Thokozo lapha kathesi izigi kuthiwa izigi zilepower izigi zilepower kodwa kwesilalo kuthi kathesi lapha wasitshela ngokuthi i-100 so imali le ilinganiswa kanjani yona kuthiwa imali leyi yona kusayize ilinganiswa kanjani so njengoba sekuyingozi kunje la mashopu wasikhangela amashopu abe efuna naleyo mali khona amashopu amabili amathathu amaningi bakutshela ukuthi nanje sasiyayo ngeyo mali sifunela reliyusa rand so ma abantu bethi khona ngangcono nala amayusa la marandi aphume kusebenza irandi kusebenza iyona izigawa ngoba ukuthi kuthiwa kusebenza iyusa kusebenza irandi kusebenza izigawa abanye kathesi ngabayifuni nale imali nale izinto abayifuni wakhala ezikolweni kunje bahluka besayiyala nale nto sasakwazi ukuthi okuyikho sasingasakwazi
Studio 7 sibonge inyudlabo konke nje lesinikeza khona asedinwa bakithi ukukhuluma ngendlala asedinwa ngoba kathesi inkomo ziyafa mazawatholakali siyathengisa imigodi ugetshe imigodi kodwa kula mgodi egetshwayo siyacela bakithi abakhokheli ukuthi bakithi bayohlanganisa amakhanda ngoba lo nyaka bakithi indlala yamanzi, indlala yokudla, yonke into sizaphela isizwe bakithi. Kasincediswe, asincediswe, sicela ukudla. Abantu bayalamba le nkomo konke vele ziyalamba. Sicela amanzi lokudla bakithi. Abakhokheli bakithi akele sibone ngamanzi yokudla.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Mina ngilokho ngimangazwa ngabantu abasakhuluma ngoJamisa khona la kupolitiki. UJamisa lingasakhulumi ngangaye. UJamisa usengubishop esontweni yasemashowe ngale mashathini ezigangeni emaphaneli. Limkhiphe kupolitiki ngoba akasesengumuntu. Gibalani iminyaka from manje kusiya phambili lizobona.
Laba ke ngabalaleli bomsakazo we Studio 7 lawo la kuthumela umlayezo wakho ulive talk namhla sikhangela ubuzima obubhekane labantu magaza abokuthola ibhola leMelika bona behola iZimbabwe gold kodwa bekhangelwe ukuba bazahlawula indleko zokugada imitshova imithelo yezindlu lokunye ngedola leMelika singakehlukanisi izihlobo zethu sisikhangele ezinye indawo ebezigokela namhlanje. UNeville Mutswangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana namhla walele ukuhlawula isibambiso sebail umthethondaba kamantshi eHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele olwe-UNICEF ludinga izigidi eziphezu kwamajumi athoba minomibili zamadola emelika 84.9 million yokuthengela eZimbabwe ukudla. Abantu beMelika kukhanya ngazane kabalandaba kangako ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazambotela kukhetho uza kuqhutshwa lo nyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.